Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 16 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubona kwamakuzayo ngofaka ulwazi oluningi ukuthi masi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la masi kadalela kumbete ezomthethwa ndaba selungiswa emazweni amaningi, kule vaccine e-Russia, kule China, kule angaphikani.
Amajekiseni ehlandla lesibili awukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 afike eHarare namuhla evela kwele China. Uhulumende esithi sokuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo.
Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amasalari lama-renta ozibhadala besokungekho sustainable, iyiqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenza.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi sokusiba lobubelo kwezamabhizimusi kulandela ukuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa ye-coronavirus. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awamelayo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapolisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 alungiswe yinkampani ye-Sinopharm agoqela athengwe nguhulumende kanye laphiwe iZimbabwe ngeleChina. Ekhuluma esegcikeni lendizamchina lomongameli Mnangagwa, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi phansi kwehlandla elilandelayo kuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma emkhosini wokwamukela amajekiseni lawa esilindweni sendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli uncome ubudlelwano obukhona phakathi kukahulumende wakwele China lowakhe.
Your Excellency, we are making steady progress in the fight against.
Ngiyaphumelela kulempi njengelizwe lokulwisana nalo ubhubhane kanye lakulolu hlelo lwethu lokuhlaba amajekiseni omuthi wokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Ummeli we-China eZimbabwe umnumzana Gao Xiaoshun utshele umbuthano munye ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana abe ngawokuqala ukutholiswa isipho sale mithi ivela elizweni lakhe.
So far, we have donated
sesanelise ukupha isipho sale mithi ye-COVID-19 kumazwe angu-69 adinga usizo lwesiphangiphangi, njalo uhulumende usale imithi kulamazwe ngendlela yokuphathisa kulabo abahlaba umkhosi beludinga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa upha umbono wakhe ngejekiseni leyi.
Ukubona kwamakuzayo ngofake ulwazi oluningi ukuthi masi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la masi kadalela kumbete ezomthethwa ndaba selungiswe emazweni amaningi, kule vaccine eRussia, kule China, kule angaphikani. Kusho ukuthi akula vaccine esengathi yiyo kumele ngesikhiwo esithathi yi-standard elo hlobo oluzangena wonke muntu zonke ndawo.
Okunye okwenza abantu bangalithembi leli jekiseni, uNtungakwa uthi yikuba uZulu ebona abalutshwana abakuzikhundla zikahulumende abalokhe bengakahlatshwa.
Yena uhulumende mbeni umngameli upresident Mnangagwa ma eqinisela ngevaccine, yena uke wahlatshwa na? Bona iningi labo mbeni abakukhabhinethi abalezikhundla uhulumende bahlatshiwe na leyo vaccine? Ngemunye umbuzo ohambelana ngodaba lwevaccine.
Uhulumende uthi ulethemba lokuthi kuzahlatshwa abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%, kumbe abangaba yizigidi ezilichumi 10 million. Impahla eyamukelwe nguhulumende lamhla iza ngesikhathi umuthi owehlandla lokuqala ulokhe ungakasetshenziswa waphela lapho kusahlatshwa abakuhlangothi lwabasebenza lozulu kakhulu, ama-frontline workers, njalo besasekhona abalokhe besathikaza ukuhlatshwa lijekiseni leli. Kodwa umsekeli kamongameli enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Ochiwenga utshele umbuthano munye ukuba luqhuba kuhle uhlelo lokuhlaba abantu leli jekiseni, njalo ilizwe selikhangelele ukungena kuhlandla lesibili lokuhlaba abasebenzisana lozulu abagoqela abakuhlangothi lwezemfundo, abasebenza emithethwandaba, inkokheli yabezinkonzo labanye. Umnangagwa uveze ukuba phakathi kwamajekiseni abuye lamhla agoqela isipho samanye azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 esivele kwabeChina, lamanye athengwe nguhulumende wakhe kunkampani yeSinovac, kanye lempahla esetshenziswa kwezempilakahle ethengwe kunkampani yeSinopharm. Le mithi yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 iza ngemva kwenyanga ilizwe litholiswe omunye ozinkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 200,000 weSinopharm, wona ohlatshwa abasebenza lozulu kakhulu, ama-frontline workers, okubalisela odokotela, abongi, intatheli zindaba labanye. Kunje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 37,660 ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe jikelele kusukela ngenyanga edluleyo. Sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu asebebanjwe bele coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni, labulala bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye ekutshoneni kosuku lwangomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi umumo wamabhizimusi ukhanya usuncibilika ngemva kokuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. UMike Wove weStudio 7 uxoxelo mnumzana Blessing Piri owenkampani yeDon Material Suits.
Yebo, siyakuthakazelela lokho. Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amasalari lama-renta ozibhadala, besokungekho sustainable, iliqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenza.
Njengoba uZulu usevunyelwe ukuhamba-hamba, ubona ngani lokhu kuzasiza na nxa sesikhangela indlela eliphatha ngayo ibhizinisi lenu?
Yes, lokhu kuyasiza. Sisho ngani? Nxa abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba, lathi sesenelisa ukuthi sizuze ama-clients kungela okubaphambanisayo nxa bezihambela edolobheni.
Siyezwa osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezenotho bekhuthaza uhulumende ukuthi anikeze abamsebenzi etshiyeneyo imali yokuzithuthukisa, ama-stimulus packages, ngenxa yokuthi kunzima ukuthi bazithuthukise ngemva kokubhekana ngendubo etshiyeneyo phansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubona njani lokho?
Ngiyavumelana lakho lokho. Uhulumende ulomlando wokuthuthukisa amabhizimusi ngoba at the end of the day siya contributor ku national GDP. I see it so danje ngeZimbabwe esiyabe siqala ngakho lokho. Sike sabona amanye amazwe enikeza osomabhizinisi ama stimulus packages ukuze bethuthukise amabhizinisi abo ngemva kohlelo lo lockdown leli.
ezingcwethi zezempila kahle kanye lohulumende bayakhuthaza uZulu ukuthi athathe Jackson elivikele iCovid-19 besithi kuzafika isikhathi lapho kuzabanzima ukuthi abantu bathole umsebenzi ukugada imichova lokunye okuchiyeneyo njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe njengosomabhizimusi osakhulayo ukubona njani lokho
sike sakuzwa lokho lo mongameli welizwe okwakuthinja laye kodwa iqiniso yikuthi ivaccine le kumele ibe voluntary njalo asikaboni uhulumende esenza ama-PR campaigns ukuthi abantu bebe lolwazi ngevaccine leyo
lo ngumnumzana Blessing Piri owenkampani yoDon Minteiro Suits Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Elinye lalawa magqwetha umnumzana Prince Butche Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umthethwandaba kusasa uza kwethula isinqumo sokuthi bayakhululwa na abemthwakazi laba ngemali yesibambiso ibail kumbe hatshi.
Asisayenzanga ibail application namhlanje. Ngesizathu sokuthi izibotshwa bezingakahlolwa ngabodokotela njengokucela kwethu last week beqalisa uku-appear e-court. Last week sasicelile ukuthi bahambe bayehlolwa njengoba babelimele abanye bangikhona. Ngokuswelakala kwenhlanhla-ke abanye kade belokhu bengakahlolwa la namhlanje. So sasesicela-ke njalo ukuthi babisebe kwenzela ukuthi bayehlolwa ngakayenzi isicelo sona leso. Kusekuthinini njengoba satsho ukuthi kuthiwa balimele kuvele kumele ehlolwe. So nxa inkundla yayisinqumile ukuthi bayehlolwa kumele vele bahlolwe njengokucela kwethu njalo njengokunquma kukamantshi ekuqaleni.
Osokusele kathesi kuyini esingathi selikulindele njalo kuyini elikukhangelela ukuthi kwenzakale kusasa?
Sikhangelela ukuthi kusasa sikhangelela ukuthi babuye sebehloliwe le ncwadi eziveza ukuthi balimele okungakanani yikho esikukhangelela. Ye, sesizacela-ke.
Bebekhanya bephilile kumbe lokho besithi balezinyalo?
Bathi balezinyalo. Abanye izilonda zivele ziyakhanya zisegcekeni.
Kahle kahle icala abaletheswayo yiliphi?
Angikwazi ukuthi ngingalifaka njani ngesiNdebele kodwa ngesikhiwa kuthiwa yi-public violence.
Kodwa bayalivuma leli cala?
Ngokuzwa kwethu kathesi abalivuma kodwa anti amapholisa asayenza ama-investigations abakagcedi so ukuthi kuzaqhubeka njani nxa sesiye ekuthonisiseni kwecala kuba ngcono lokuthi sikuthiyele phambili ayikhona kathesi.
Umnumzana Prince Butche Dube ligqwetha elimela amalunga emthwakazi Republic Party. Kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alilobele incwadi ephika ukuthi ahlukumeza amalunga alo kwesinye isehlakalo esedluleyo lapho okwabulawa amafastela amakhombi ngomnyaka odluleyo.
Yebo 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 thokaza omuhle sithanda ukulinqosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni sigxile kakhulu kudaba lokuthi igcikwane leli liphazamise kangakanani impilo zabatsha ikakhulu abesifazana zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inkampani elungisa imithi eModena yethule umbiko othi uhlelo lokulungiswa komuthi wejekiseni lokuvikela abantwana abaleminyaka iphansi kwelishumi lambili 12 years emkhuhlaneni weCovid-19 usekusibanga esiphezulu. Lo muthi ubikwa usalingwa ebantwaneni abangaba zinkulungwane eziyisithupha 6,000 abakwele Melika lakwele Canada. Abamphathi nhlambo bezomvikela lokudlelana kwele Melika lamanye amazwe omhlaba abasekwethekeleleni kwele Japan babe lo mhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Yoshihide Suga esigodlweni iTokyo ngemva kokuhlangana labanye babo balelo lizwe lolu luhambo lwakuqala lwamalunga edale lekhabhinethi likahulumende kamongameli Joe Biden ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso ngozibandlela lwenyaka. Umkhokeli webandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu kwele Uganda, uBobi Wine, ubotshiwe izolo ngesikhathi ephatheke ekutshengiseleni okwenzakale esikolweni salelo lizwe. Uwine ubikwa elobe ekhuthaza uZulu wase-Uganda ukubana aphume ngokuningi atshengisele ngokuthula esola umbuso kamongameli Yoweri Museveni. Umongameli Julius Maada Bio weleSierra Leone ube ngumuntu wakuqala elizweni lelo ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus. Ekusunguleni kohlelo lokuhlaba uZulu walelo lizwe ijekiseni leyo.
Ikomiti yepharlamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende isungule uphenyo lolu izolo ngokubuzisisa umqondisi wezesa umnumzana Sydney Gata ukuthi amankampani womabili aphiwa njani umsebenzi lokuthi kahle kahle kuyini okwenza ehluleka ukuqhuba lomsebenzi lanxa nje ahlawu. Inkampani yeSakunda iyona ekhokhelwa ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sitagwirei yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi samagetsi esasikhangelelwe ukusebenza ngedizili edema. Kodwa isimanga ikuthi lumsebenzi wawuqale waphiwa enye inkampani yaseMelika yasiwuhluthunelwa waphiwa iSakunda lanxa nje yayingazange iwudinge. I-Intratech yona ekhokhelwa ngumnumzana Wicknell Chivayo yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi sesola eGwanda kodwa akulalutho oseluphumile lanxa layo yahlawulwa izigidi zemali nguhulumende. Umkhokheli wezesa wehluleke ukuphendula imibuzo yepharlamente izolo esithi kalazo impendulo ngamankampani womabili. Lokhu kwenze leli dale lathi ayedinga impendulo aphenduke ngomvulo. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi uphenyo lolu lubalulekile kakhulu ngoba uZulu kumele azi ukuthi imali yakhe isetshenziswa njani.
Esingathi accountability, transparency yinto eqakathekileyo lapho kule mali khona ngoba singekeli ukucubungula, singekeli ukukhangela, singekeli ukufaka ilihlo lokhozi lapho kule mali. Siyakwazi ukuthi imali empande yesona, omunye uzofuna ukunotha ngayo, omunye uzofuna ukunothisa umndeni wayo, omunye uzonothisa ipati yakhe, omunye uzonothisa abangani bakhe.
Ilanxa kunjalo uShoko uthi uphenyo lolu lungaba lwaphuza ngoba kudala amankampani womabili abhadalwa.
Okwehlisa umoya ngokucubungula osokwenzakala kathesi kubana sesicubungula into ezakwenzayo abasekho, okwenza sizibuze ukuthi sizatholani ngakho. Okuqakathekileyo kubana nxa amathenda lawo awadwa kuprabhulishwa njalo kukhulunywa kwapha kuadvertiswa, ikomiti le yepharlamente kufuze ibe proactive ihle iqalise ukucubungula njalo icubungule kwenzela ukuthi laba imali sibhadalwa ikakhulu ibambe imali ingabhadalwa yonke.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube laye uthi ngempela udaba lolu kumele luphenywe ichaywe sobala imisebenzi yenkohlakalo nxa ikhona.
Kuyinto enhle ukubona besukuma bephalamende besithi bayadingisisa ukuba inkohlakalo ngabe ingaphi kuzesa, ngokuba iphalamende yethu idiniwe, iphalamende yethu ikhulelwa yizano, singakhohlwa ukuthi abanenge ephalamende bayizano. Izano yiyo eyande ukwebela abantu, yiyo umbuso odilizilizwe, ilizwe linjenje ngenxa yezano. Ngakho ke ukusukuma kwabo akuthembisi ukuthi kungaba lenguquko engazalwa khona lapho, kodwa khona kuhle khona lokho okuzaphuma yikho khona lokho nxa ngabe kungalandelelwa.
Enye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi lanxa kuyinto enhle enziwa iparlamente leli dale lilakho ukwehluleka ukuzithola impendulo.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi iparlamente izuze impendulo eneleyo kuvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iparlamente ngeke yathola impendulo efunakalayo.
Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Gata ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezithe zaphindela ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi emazweni afana leSouth Africa zithi impilo iyayisiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kanye lokuvalwa kwamankampani okwengezelelwe kumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Kubika ubathabile Masuku.
Iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamabhizimusi emazweni wonke womhlaba ngeziqondiso ezahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization bemanyane labo hulumende eze-COVID-19 lockdown. Ngenxa yalokho zithe seziyekethiswa iziqondiso zama-lockdown emazweni lawo, amanye amakampani ahle ehluleka ukuthi abuyele asebenze ngendlela eyayivamile ngoba umumo womnotho welizwe emazweni omhlaba usuwonakele. Omunye wabasakhulayo ophindele ekhaya evela eSouth Africa, umnumzana Mkhokheli Ndlovu, uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Hayi, impilo yangkhona inzima. Sesizamile ngasegoli ngani sesixotshiwe imisebenzi ngenxa ye-COVID le. Manje sesibuya sokuthi sizozama la ngapha ekhaya. Manje hayi, ngapha kukhanya kuwesi man. Angapha kuwesi phela hayi. Impilo yangkhona inzima kakhulu ngoba uyaswela yona imali yesinkwa nje ukuthi abantwana bedle. Hayi, impilo yangkhona inzima.
Unkosikazi Sanele Nyathi laye ophenduke ngemva kokuphelelwa ngomsebenzi eSouth Africa uthi akasakwazi ukuthi azame cebo bani.
Ukuphenduka kwami ngemva kokuphelelwa ngomsebenzi eGoli bengibona engani izinto zathola amathuba angcono lapha, kodwa yonke into isuka ibe nzima. Abantwana bakhangele mina, kodwa kathesi ukuthi ngizaqonda ngapi kunzima. Imisebenzi kayitholakali, ukuthengisa lakho kunzima ngoba sesibaningi, inzuzo yisinlutshwane and akula ndlela eyinye esingathola ngayo usizo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Dumisani Nkomo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust laye ukhala ngesimo somnotho welizwe.
Umkhonomi weZimbabwe awanelisi ukuthi uthwale njalo umthwalo omunye wabantu abangasebenziyo ngoba vele sokulabantu abaningi kakhulu abangazake basebenze. Kulabantu abaningi njalo asebayekela umsebenzi ngenxa yokuthi ama-industries yabavalwa. So kuzaba nzima kakhulu ukubana umkhonomi waseZimbabwe ube lo mthwalo njalo omunye wabantu abangasebenziyo. Mbona hayi, kuzasehlula lokhu sokudinga ukubana kube le investment, kube le production. Lokhu nxa kungekho kuzaba nzima njalo ukubana kube lo mthwalo wabantu abangasebenziyo. Singathi bangangena kwi-informal sector, kodwa vele iningi yabantu eZimbabwe kwi-informal sector.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende kumele aphume lenhlelo ezilakho ukuphathisa uZulu.
I-COVID-19 ilethe uhlupho oluningi kakhulu, yokuletha ukulahlekwa kwemisebenzi, ukuvalwa kwamafektari. Ngakho-ke uhulumende kuyadingeka ukuthi aguqule indlela akade esebenza ngayo ancedisa abantu ukuthi bakwazi ukuphila, ancedisa amakampani amancane, ancedisa amakampani amakhulu angakwazi ukuzimela ukuze avikele imisebenzi le abantu akade beyenza kulezo nkampani zingakavinyazwa yi-COVID-19. Lalabo abalahlekelwe i-income kumbe inzuzo kumele uhulumende abancedise, laba abahluphekile indlela thile uhulumende kumele abancedise, ogogo abantu abadala abagulayo. Ngakho-ke ezomnotho ibhajethi kumele iqondiswe ekuncediseni abantu ukuze bakwazi ukuphila.
Imizamo yokuxhumana logatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lomphathintambo wamabhizimusi amancane yehlule ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Kodwa nyakenye, unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathintambo wogatsha lwezamabhizimusi amancane wayeyazise iStudio 7 ukuthi abaphila ngokuthengisa bazaphathiswa nguhulumende. Abanye abaphila ngokuthengisa bathola okuyingcosana kwemali lezo ezazithenjisiwe, kodwa iningi alilutholanga lolo ncedo. Isimo somnotho welizwe kanye le-COVID-19 sichiye abantu abaningi bephelelwe yimisebenzi bengesenelisi khona ukuthi baziphandele njalo imisebenzi ingatholakali. Iningi labantu lithi kusazoba lobunzima obukhulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi leli okugoqela laseSouth Africa lapho iningi elikade lisilela khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Imuli kamuyi obe ngumlingisi odumileyo kufilimu yeStudio 263 u-Annie Nira obesaziwa ngokuthi nguVimpayi ithi izamelela impumela yocwaningo lokuthi ubulawe yini ingakathwali isidumbu sakhe sisiya eZimbabwe lapho esizancwatshelwa khona. Kubika uThuso Khumalo.
Isikhulumeli semuli yakonira umnumzana Simon Nyarugwe utshele Studio 7 ukuthi okwamanje basalindele impumela enhlolisiso eveza ukuthi umuyi ubulewe yini i-postmortem, ukuthi amalungiselelo omngcwabo lezinye zonke inhlelo kweyame kuleyo mpumela.
Takamirira ma-results e-autopsy postmortem kuthi yitwe.
Singavele sithole impumela yembangela yokufa kwakhe, sizothwala isidumbu sakhe sesiye ekhaya eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona.
Then tinengeta kuzwa ukuthi sizozakamela se.
Kucathangelwa ukuthi ugongodwe ngamasela elokushini leBedford View eJohannesburg, kodwa akakwabile imbiko ecacayo ngokuthi konke lokho kwenzakale njani. Umlingisi weZimbabwe umthusi Bashimane odume ngelithi Madlela uthi njengabalingisi badane kakhulu ngolahlekelwa ngomunye wabasungula ezokulingisa eZimbabwe esasemncane kakhulu.
Siyabona ukuthi sizwe sisenhlungwini. Kusho ukuthi udlala iqhaza elikhulu kakhulu. Imisebenzi yomuntu ivela kakhulu mayeselele. Kubuhlungu ukuthi uhambe esesemncane kakhulu, kodwa sikhala kakhulu nefamily yakubo sithi ngabaduduzeka nkosi yami. Ngoba kubuhlungu kakhulu kulahlekelwa ngumntwana. Abaduduzeke nesizwe sonke siduduzeke, isizwe seZimbabwe. Aphumule udadewethu, aphumule uAnna.
UAnna wazitholela udumo ngesikhathi engumlingisi emdlalweni kamabonakude osaziwa ngokuthi nguStudio 263 ngeminyaka yabo 2000. Ekusukeni eZimbabwe uAnna waqhubekela phambili elonda italenta lakhe, waphatheka emdlalweni yabomabonakudela lapha eSouth Africa. Uphinde waduma njalo ngo-2017 ngesikhathi ebhalela ugatsha lwezokuthekela eZimbabwe ukuthi lungavumeli umgidi owaziwayo la eSouth Africa uzodwa wabantu ukuthi ayephatheka emkhosini weHarare International Carnival. Lakanye uhulumende wacina emalele uzodwa ukuzogida kulo mkhosi. EZimbabwe imuli kamuyi ibuthene eManyame Park, kanti ke lapha eGoli ibuthene eBedford View lapho abehlala khona labafowabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Ukuzibheda ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 athengwe nguhulumende kwele China kanye laphiwe iZimbabwe nguhulumende walelo lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule sikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.